uPresident Chamisa uzaphumisa umbiko omkhulu ogoqela isixwayiso sokuthi ibizwe leZimbabwe lingathova kanjani ukuthi lilungise inhlupho ezikhona kuminyaka ka-2020 esibiza sithi thina yi-Agenda 2020. Simelele kakhulu ukuthi sibone lesi sixwayiso esizavela kuPresident Chamisa. Ngiyazi ukuthi uzulukazi weZimbabwe uzakwemelele mbolengani lo uzalo umbiko ophakathike ukwedlula eminye imbiko esike sayithola ngembana ngoba uzaqinisisa udaba lokuthi ngo-2020 sizakwenza kanjani ukuthi siqhubekise udaba lokuthumelisa iZimbabwe njalo lokulungisa into eziningi ezihluphayo. Ngakho ngithi uzulu weZimbabwe akamelele lokho laye lungiselele ukuthi athathe amaqhinga aphezulu ukuthi kulungise uhlupho lalelizwe once and for all ngesilungu. Ngeke salokho sisebuzimela kunje.
Umongameli Mnangagwa, kuyini elingamxwayisa ngakho okungavuselela umnotho ekuphendukeni kwakhe kukhefu ekupheleni kwenyanga?
Akasibone siyesiyamxwayisa ngakho ukuthi kakhangele umumo welizwe, umumo womkhonomi, abone ukuthi uyalungisisa kumbe uyasebenza ukuthi alungisise udaba olumqoka olwezenotho. Kusukela ngodubo lwezombusazwe olokhethelo luka-2018 lapho ajontsha khona ngoba yikho lokho esiwaziyo. Le ngcitshi eziningi eze-economy, ingcitshi ze-politics, le ngcitshi zakubo-World Bank lakubo-IMF ziyaqonqosela ukuthi kufanele kulungise udaba lwezombusazwe ukwenzela ukuthi umkhonomi ungaloya sukumela phambili. Uzulu weZimbabwe angathola ukuhlupheka simnika isixwayiso esifanayo naseleso esiphiwa yibo bonke abe-World Bank, IMF, esaphuma ku-SADC, saphuma ku-African Union, saphuma ku-President Mbeki njalo ukuthi hayi lanxa kunjani kakuthole ukuthi kulungiswe udaba lokhetho olungaphumanga kuhle ngo-July 2019.